Ababili bala malunga edale lePhalamende, uNkosazana Thabita Khumalo loNkosikazi Lilian Timvians, yibo abakhweze udaba lokumiswa kwabo umsebenzi bephikisa inyathelo elithethwe ngabe-MDCT ekhokhelwa nguMakhuphe. Igqwetha lababili laba uMnumzana Charles Kwaramba ulandisa phezu kokwenzakale emthethwandaba.
The matter was heard last week. What has since happened is that the court has handed down judgment.
Lolu daba luziwe kuviki epheleleyo. Okwenzakalayo yikuba umthethandaba sowethule isinqumo phezu kwalo. Umthethandaba uphe isinqumo sokumisa iqembu labo Douglas Monzora kanye loKhuphe ukubeka amalunga abo endaweni yalawo abawasuse ezikhundleni ababalisa uKhumalo loTimvios. Yikho okwenzakeleyo.
Timvios. That is what has happened today.
Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, uDr. Nkululeko Sibanda, uthi besivele singekho isizathu sokuthi omakhuphe bavunyelwe ukuthatha lelo nyathelo.
Laba bazama ukuhlukumeza uPresident Nelson Chamisa, benza lokho ngoba befuna ukuthi bamhlukumeze nje kuphela, bezama ukuthi bethusele abalandeli bakho kwenzela ukuthi banga lilokhu bemsekela njalo behambisana laye.
Kodwa isikhulumeli kucele le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora utshele intatheli zindaba kunsukwana isanda kwedlula ukuba balawo amandla okwenza lokho njengoba kuyibo inkokheli uqobo ebandleni le-MDC elalikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Richard Tshwangirai.
Out of the 111, we have jurisdiction over 103 members of
Parliament. Phakathi kwabayi 111, silamandla phezu kwabayi 103, amalunga edale leParliament. Kasilawo amandla phezu kwalabo, amalunga awePDP, oTendayibithi, oMatsimure, labanye babo. Kasilawo njalo amandla kumalunga edale leParliament, awebandla leMDC elikhokhelwa nguWelshman Ncube.
Members of Parliament belonging to MDC Welshman Ncube.
Ingcwethi kwezombusazwe lenhlala kahle kaZulu, uMnumzana Mlindelwa Mancitshana, uthi ukudonselana lokhu sokuphambanisa ukusebenza kwamalunga asedale.
Nangu phela bafuna ukudla, bafuna ukuphilisa izimuli. Lokhu sokuhle kujengisa sobala ukuthi hayi, abantu basebekhangela imisebenzi yabo kuqala kulalokho abantu bona bayafuna ukukwenza, ukulwela abantu babo. So kathesi kuzabangela ukuthi olakho, alakho empilweni. Uyakwanisa ukuthatha elinye inyathelo. Lo onguyokhangelela ukuphila ezuza imali ngokuba ngu-MP, sizabona futhi ethatha icele lokubuyela ePhalamenti esephikisana nalokho obekufunwa libandla lakhe.
Esinye isiphathamandla se-MDCT uMnumzana Nixon Nyikazino uthi lokho osekusenzakala ayisikho okukhangelelwe nguZulu.
So thina njenge-MDCT eyafungwa mhlaka 21 April 2018 eStony Square koBulawayo, sithi lokho vele akulunganga. Ukulumente vele mayefuna i-multi-party democracy kufanele ukuthi eyekele amanye amabandla ukuthi benze izinto zabo.
Isinqumo somthethwandaba we-High Court sethulwe ngumahluli uJustice Joseph Mafusire. Amacele omabili aphakathi kwempi yokudonselana emadale emithethwandaba kubangwa ubukhokheli. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba omakhuphe bebhalele ePhalamende besithi amalunga amane awe-MDC Alliance athi uNkosazana Thabita Khumalo, uMnumzana Charlton Wende, uMnumzana Prosper Mutseyami kanye loNkosikazi Lilian Timvias amiswe ukuba ngamalunga ekhona kuleli dale okungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.